Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngolwesine mhlaka 11 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi amalunga ayo azatshengisela emagqugqweni lamhla loba lokhu kuvinjwe ngamapholisa.
Abamembazi ke laba bakudla bakuthatha yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi le mvumo inikwa i-constitution yelizwe. Amapholisa yiwo angala mvumo okumisa ke lokhu esesikuqumile.
Iqula le-European Observer Mission elaliseZimbabwe ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngontulukazi lonyaka lithi kuningi okumele kwenziwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo.
Kwakuthule ezwi ama-elections wonke, kwakuzokuthi mhlaka 1 sokwenzeka lokwayenzekayo. So simele sikwazi ukuthi kwahamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi amalunga ayo azatshengisela emgwaqweni emadolobheni lamhla ekhonona ngokukhuthika komnotho lokukhuphulwa komthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele kwezeCTU uthi bazakwenza lokhu loba amapholisa ebacebise ukuthi akuvunyelwa ukwenza imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Uthi kabesabi lutho ngoba izisebenzi sezidubeke okumangalisayo elizweni lapho kukhuphuka khona intengo yempahla nsuku zonke.
Namhlanje ekuseni sikhangelele ke inamba ezivelela kumafile sethu, ezivelela kubangane esisebenza labo, abekeleke, amanye ama-NGOs esisebenza lawo, labanye nje abaku-informal economy ukuthi bebuthane ke e-ofisini. Sikhangelela ukuthi siqalise ke imatshi yethu. Yikho kusayenzakala namhlanje ekuseni nxa nje ilanga lanamhlanje liqala.
Ye, so ke alisabi ukuthi njengoba linganikwaka imvumo ngamapholisa ukuthi lenze khonokho elikwenzayo, alisoze lidutshulwe yini kumbe into ezinjani?
Abamembazi ke laba bakudla bakuthatha yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi sile mvumo sinikwa i-constitution yelizwe. Amapholisa yiwo angala mvumo okumisa ke lokhu esesikuqumile. Kube kungala muntu okhulume ngokwesaba ukuthi kungaba lo muntu ongabulawa. Sibona njenganabantu abalakuqala okungaze kufike esikhathini sokuthi bedutshulwe kumbe belinyazwe ngamapholisa. Esikukhangeleleyo ukuthi amapholisa ahlonipheke ilungelo labantu, ekeleke abantu benze abakunikwa ngumthetho.
Libona zani kuyabe kulabantu abanenganganani eHarare kobulawayo lezinye indawo ababetshengisela?
Angazi bakhe sitsho okwalesi sikhathi ukuthi uZulu uzaphuma ngokungakanani, kodwa nje njengoba nje amapholisa aseqalile ke ukwethusela, kungabangela ke ukuthi singaze sathola inamba kade sizikhangele. Sesizabona ngokuphuba kwelanga lanamhlanje ukuthi uZulu uzaresponda okungakanani, kumbe uZulu uzayesaba abakubonayo eminyakeni edlulileyo abantu betshaywa. Sesizabona ngakho nxa sivula amahofisi ekuseni namhlanje.
Ye, mase sikhangele sibili abantu babuza ukuthi okwenze sibili lazi langena emgwaqweni kuyini, awuchasisele abantu?
Okusizise ubuhlungu ukuthi sinanzelela ukuthi uhulumende wethu ubevele eboleka kumbe sidla lokho ongalakho uthetheke imali zabantu engelamvumo emabhenki usedinga ke imali lezo ukuthi azibhadale sebona sesibona umthelo so into yokuqala imthelo esingazange sivumelane lawo umthelo we 2% kudola lonke nje singaba lithumela kumbe silithatha kwabanye oso asivumelani ngendaba yomthelo njalo sivila sivumelani ngendaba yama prizes sibona ngani intengo ibulala uZulu izinto zikhwela kathathu kane ngelanga kuyasibulala ke lokho okwesithathu savula ama account yethu nge American dollars xase sizatshelwa ukuthi leyo mali kayisatholakali sibone ngani ke sesithathelwe imali yethu kungela mvumo sokuzabulala ke laba savings ethu esasiweyenzile ngaba ngamapenjeni ama insurance zonke lezi zinto seziyakufa ke nalokhu abakwenzayo singathi nje okuqakathekile yiko kunengi esikukhangele ukuthi kungabe kungakhangelisiswa bohulumende loba nje kulakho ukuthi kule ndaba zalaba esingathi baku-informal economy abagijinyiswa ngama police wasuku zonke bechaywa into esiyikhangelele ukuthi into engekelwa kuhulumende
ye siyabona kodwa ke nxa sikhangele uhulumende uthi nxa sokuthunyezwa imali kwabe kuqalisa ku $10 phela ukuthi kuthathwe ama 2 cents lawo so yini ke kutshoni khonoko kumbe lokho elikusona
siyakusola okumangalisayo ke nxa sesikukhangele sikuhluza sibona ngani sokhange usethagetheke laba abalemali esingathi ngabayanga xa ukhangela ke ku $10 usiyafika ku $500,000 ithi ke abayanga esile mali enjenaleyo sokubuya ke abamabhizinisi abathumela amamiliyoni sebe-exemptiwe ke ukuthi kabatshajwa mali sibone ngathiwa nje lumthelo ukhangelele ukuthathela labo abangalalutho kathi ke ngesikhathi imali ithathwa kumbe nje umuntu obangela ukuthi uhulumende abe lesikwelede esingaka kumbe lo labo bantu abanikwa izinto kumbe abagweledayo kuhulumende bayazakala phela ukuthi ngobani abantu abebethatha izinto kuhulumende ngobani abalamatalakitha ngobani abalezinto zokulima uhulumende uyakwazi-ke ukuthi ngobani abadla izimali so sibone ngathiwa yikuhlukuluzwa-ke nxa uhulumende esefuna ukubhadala isikwelede sakhe athuthatha kithi-ke abayani
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU sixoxela eseHarare ilunga lebandla lezanup f umnumzana Dikumozi Phuthi uthi akumelanga izeCTU ihlokoze uhulumende ngokutshengisela emigoqweni kungela zizathu
uhlupho luba khona ngalokuthi abantu abahlosa ukwenza i-violence sebafunda iindlela zokubekezela ukungena kancane kancane and yikho abakwenzayo khonokho sebefuna-ke ukuthi nxa kuthiwe amapolisa abone kungathi kuzaba kubi ukuthi abantu bayenze khonokho babona ngazathi yikho okungcono ukuthi babonakale sebephikisana nawo ukwenzela ukuthi ba-attract-e ukuchothozwa kwamapolisa mbe kukahulumende kuthiwa ukulobandezela kodwa-ke bengibona ngazathi aluba bebezimisele kukho lokho bebeyalalela isixwayiso semiso zamapolisa bayenza ukutshengisela ngesikhathi esifaneleyo nxa bezatshengisela kodwa into abatshengisela ngayo le into ekhona yengukuthi ayisibo bonke abantu abayiselayo abantu abaningi ngimangele komunye umhlangano engiwuhlalileyo bekhuthaza kakhulu bekukumeza ama-ikonomisi abafundele zonkonomi bekukumeza ukuthi indaba ye-2% le indaba enhle kakhulu ngoba amazwe anjengaboRwanda avuka ngokufaka izinqumo ezinjengazamalezo pho-ke ngiyamangala ukuthi abantu nxa bezahamba besiyatshelwa nje ukuthi yenzani kanje bengazinakanelanga ikugolomba lokho ngokubona kwami
lapha-ke utsho ukuthi bayekele bangangeni emigoqweni lapha
bayekele ngoba nxa sokuyikuthi amapolisa axwayisa ukuthi hhayi maningi bona besithi siyayenza angiyabona ukuthi khona phana sokunokudinga ukuthi kube lokugijimisana nxa khona phana sokuzakhanya ufukula ukuthi igazi labo bani bani bona yiyo impikitha abayifunela leyo kwenzela ukuthi kube ngathi izinto azimanga kuhle kodwa bona labo abantu abathi babamele ayisike ukuthi abantu laba bakolonile nge-2% le abantu into abangathi abahlalisekanga ngayo nje ukukwela kwezinto ikwezwa ngabantu abaphonga ukukweza kodwa lapho ezitholakala khona kumbe ezenziwa khona zingakhwelanga ngoba isinto sihlangano labama-industries lababo-CZI ZNCC labengatha zikahulumente ezingaphandle kwe-ministry of industry labantu abamakampani amakhulu ayenza impahla abakhwezanga bona kodwa abantu nje yibo abaphonga upanika nje bakhweza indaba yiso-2% le indaba yikungathembi ukuthi imali le esithi yibhondi izahlala kwesikhathi esinganani emkambo lo bona sebesiyaqabhela abantu amanga besithi konke loku kwenziwa yi-2% so ngesilungu kuthiwa yi-incitement baqabhela abantu amanga ukuthi babuye ezitradini bezodemonstratela into ethile into ababatshele yona ayisiyo edala inkinga le abakhuluma ngayo
ye so ke ubona ngizani amapholisa aza kubamba njani khonokho
hayi lokho benganelisi ukuthi ngingaku-pre-empta kodwa ke isiphaliso sami ngenxa yokuthula ebengunazelela elizweni lezimbabwe lokuthula okuzanywa ukuthi ubaba umnankagwa akulethe kuleli engibona ngazathi bekungakabaluleki ukuthi abantu baqalise ukwenzelana inkani lama-arms of security
umnumzana Dingumuziphuthi umele ibulilwa mangwe west edale lephalamende sixoke laye ekonangaleke kobulawayo siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya
aphele ukutshengisela vele kukhona vele emthethweni isitayelo sombuso siyavumeza ukuthi nxa uzilele isikhalazo uyavunyeza ukuthi ayangena esitradini etshengisela kodwa angibona ukuthi amapholisa bazavuma na njengoba bevele bekhonona bazagcina vele bengabantu abahlobhlobe izikhali besima egwaqweni besalisa ukuthi kube lowu tshengisela kodwa ukungena emgwaqweni nje ha bazangena
ubona ungani bazaba baningi yini njengoba sike sabona kulokudutshulwa kwabantu abasoze besabe yini abantu ukungena emgwaqweni
kanti kulezinto ezimbili eziqondane nazo lapha izisebenzi vele emthetho wazo zona zilutshwane ngoba siyazi ukuthi uZulu omningi usisebenzele ede ethengisa nge-MTN hayi siyazi ukuthi siyakhipha kodwa kuvele kuya kulo dubo lokuthi kube labantu abaningi ngoba abantu abaningi vele ngabasebenzi nxa befuna nje abanye nje abavele bengumathanyuka ungabanika nje idlabuzane lokuthi bangene esitradini kodwa kuza kuba lokwesaba ngoba siyazi ukuthi vele izoloku ukuthi kuyawudikile umuntu nje esitradini bexabana okwanamhlanje bangabe bekhona nje abalutshwane kodwa angikhole ukuthi uZulu uzaphumelela ukuthi abe sekelana labo kakhulu
sizwa kuthiwa ibandla le-MDC likhuthaze amalunga ukuthi lawo angene ezitaladeni etshengisela ubona ngani lokhu akusozokuyenze na ukuthi kube labantu abaningi
ngoba phela siyazi ukuthi ukutshengisela lokhu akuqondananga le bandla le eliphikisanayo kuqondane le bandla lezisebenzi zesithiye ngingazi ukuthi kulesi fiso yini ama-supporters amalunga e-MDC yebo ingabe bekhona nje kodwa engikutsho ukuthi sizikhangelele abantu abaningi nengezi vele sibajayele nxa kulokutshengisela ngoba vele kuvele kulokukhonona lokudinwa lokwesaba lokuthi izilo omningi njengoba ngitshile ukuthi akabekho emsebenzini
manje nxa sikhangele khonokhu abakhonona ngakho njengezisebenzi ukubana iholo ngapha abathekswa ngapha intengo yakhwela lokunye okunjalo ukuthi akusoze na kuyenza ukuthi uZulu wonke angenele lapha ngenxa yokuzondo okukhona
njengoba sithi ukuthi ukukhonona kukhona kodwa amazimbabweni kuthatha nje isikhathi ukuze babe ngabantu abalokuzonda ukuthi zi kukhona bayakhuluma ngakho emaphepheni ebulenjini kodwa le program yakhona nje ukuthengiswa kwayo imarketing yakhona akayiqinanga lami nje ngize sengiwise nje ngikuze nje kuthangi ukuthi kuzaba lokutshengisela ye abantu kukhona ukuzenza kukhona kungenzekela nje ukuthi kube ngesikhiwa sithi spontaneous activity kodwa indlela abathengise ngayo ivangeli lakhona angikhulu lihambe kahle akutshengiseli ukuthi kuzaba labantu abaningi esivele sibajayele nxa kulokutshengisela okulungisiswa okuqoqwa yibandla eliphikisayo
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti wezombusazwe lezenotho ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Namuhla ngo 4:30 PM sizalethulela ingxoxompikiswano yokuphathelene lezokutapha indaba kwele Zimbabwe. Ingxoxo le kuzabe kulesiphathamandla sikahulumende lesenhlanganiso ye-United Nations kanye nengcweti kwezokutapha indaba. Sizakwethula udaba lolu kuFacebook ekhasini le-VOA Live Talk, VOA Ndebele kanye le-VOA Shona.
Ikula le European Union Observer Mission elalihlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngontulikazi eZimbabwe lethi kunengokumele kwenziwa iZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. Ikula leli lethule impumelo yehlolisiso yalo ejulileyo izolo eHarare. Lithi kulokunye okwenziwa kahle ngesikhathi sokhetho loba nje kusakude phambili ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Emazini abequla le-EU eseligqibe umsebenzi wokuhlolisisa ngokuphathelana lokhetho, umsekeli kobekhokhela leliqula umnumzana Mark Stevens utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eMicklis Hotel ukuba ulethemba lokuba okumunyethwe kule ripoti kuzosiza ekuthuthukiseni indlela ukhetho oluzoqhushwa ngayo kwelakusasa elizweni.
And then very much the post-election environment.
Bese sikhangela izehlakalo zangemva kokhetho okufana lokulondolozwa kwelungelo loluntu kakhulukazi kusukela mhlaka 1 Ncwabakazi. Kulusizi ukuba kwasuka kwaphazamisa okuhle okwasekwenzakele ngaphambilini.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata obekhona laye ngesikhathi lumbiko we-EU sethulwa upha umbono wakhe.
Thina sisekhatshana kuselo msebenzi simele siwuyenze, basho amanye ama-processes lapha sizomele siwayenze ukuze i-standard yakhona ihambe phezulu. So sibe sikuku-expecta lokho ngoba yiyo i-election yakuqala esingathi yayivulekile ukuthi umuntu wonke ayibone. Amanye ama-elections wonke ayeyenzeka kwakungela abantu bazothi amithi standard kumbe amithi, kodwa le yi-election yayivulekile umuntu wonke wayibona. So ukuthi savula ukuthi abantu bayibone into ebaluleke kakhulu, kodwa into ezobaluleka ukudlula izinto zonke ukuthi sizoyenza njani ngama-recommendations lawa asinike khona.
Uvumelana nombono wabequla le-EU leli ukuba izehlakalo zikamhlaka 1 Ncwabakazi zasuka zaphazamisa ukuqhutshwa kokhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi olwaluqale kuhle abantu bevota ngokuthula.
Kwakuthula ezwi ama-elections wonke, kwakuzokuthi mhlaka 1 sokwenzeka lokhu kwayenzekayo. So simele sikwazi ukuthi kwahamba njani, and ngiyabona labo laba abayenze i-report ngoba usakhumbula benika ama-preliminary recommendations, i-preliminary report yabo mhlaka 1 yiko kwayenzeka. So izinto umuntu wonke engazi-expect. So lathi sizofuna ukuthi sikwazi ukuthi mhlaka 1 kuhambe njani. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi umhlaka 1 urepresenta ukuthi iZimbabwe izohamba njani na. Kumbe umhlaka 1 was unique event izoba lokho ingaphindi. Ngoba I think lapho yiko kule simele sicabange kakhulu ukuthi umhlaka 1 uzoba lokhu kuphindwa, kumbe umhlaka 1 wayenziwa mhlaka 1 August and akusoze kuphinde futhi.
Okunye kwalokho okucetshiswa ngabequla leli yikuba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kube ngesebenza izimele impela, hathi lokho kukhona okokuthi iluhlangothi lukahulumende. Bathi njalo kumele kube lenguquko ekusebenzeni kwamabandla ezombusazwe, ikakhulu ekukhankaseleni ukuthola usekelo kungaze kwaba laphathwa ngcono kulamanye nxa kukhangelwa ukutholiswa amathuba afanayo emisakazweni lakumaphephandaba kahulumende. EleZimbabwe likhuthazwa njalo ukuba lilungisise imithetho ebalula ngokuqhutshwa kokhetho leminye kanye lokungabi lenketho yabetshabi kundlela abamabandla aphathwa ngayo elizweni zinhlangothi zonke okubalisa ezomvikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
abanye babemba igolide abalimalele udlakela oqhamuke emgodini weBova Mine eGwanda ngomvulo. Akade beselatshwa eGwanda Hospital babikwa sebedluliselwe ezibhedlela ezinkulu koBulawayo. Abanye baqhubeka beselatshwa eGwanda. Udlame lolu beluphakathi kwabotshekeja besindebeleni labesishoneni bebanga imigodi yegolide. Kufe umuntu oyedwa ekulwisaneni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zithi kazifuni abantu abavela kwezinye indawo zelizwe abafika kulelo dolobho belanda igolide ngoba lokhu kuyikubagedela inotho yabo. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yabasakhulayo abakumsebenzi wokwemba i-Youth in Mining, uMnumzana Philemon Mukwele, lowake waba ngumeya wedolobho leGwanda, uMnumzana Thandeko Zithi Mkandla, yena osungulela ingxoxo ngokuthi umbuso wezabelo, i-devolution, yeyodwa engaluqeda lolu hlupho.
Ngesilungu bathi yi-micro of the macro, ngokuncinyane kokukhulu kwakhona. Engisabela ukuthi kungamemetheka kwedlulele khona lokho okwenzakale eVova kugcwale ibizwe lonke. Yebo, manje kube kungaba phakathi kwalaba abathi ngabesishoneni amakhwekhwe lawo lalaba abesindebeleni, kodwa into lokhu kuvele indlala iza kwenza abantu benze izimpo ezizilayo, izinto ezingekho emthethweni, izinto ezilimaza abantu. Ngobana ayikho enye indlela umuntu angaziphilisa ngayo ingabe ungaphi kwelizwe. Yilona lo usedinga lapha angathola khona okuncinyane ukuthi aziphilise. Kube kubike ukuthi abantu bathi indawo zabo besiyaminyezelana labanye abantu endaweni zabo. Yibo lapho kumele kungene into njenge-devolution of power. Ukuthi lezo zinto ezikhona ezingumnotho waleyo ndawo zinike abakuleyo ndawo indlela yokuziphilisa. Nxa sekuzabuye abantu bavele ngengxenye babuye bezodala umsindo, yona impilo inzima kangaka, kuzakhathaza. Ngoba ngombono wami angikholwa ukuthi into le singathi iphelile. Ingaphela eVova, kodwa iVova isiyodela egolide. Akusikho lapho okulabotshekeja khona kuphela, basigcwele indawana yonke le. Kungasuka laphana kuye laphana, kufuneka indlela zokukubamba kude lokho kuyinto kuphele. Kuyadanisa, kubuye kwenyanyike konke okwenzakeleyo. Akula muntu nje loyedwa okumele afele ukuzama ukuziphilisa ingabe kungaphi kuleli lizwe. Kube buhlungu ke kithi nxa bezafela emnyango wethu khonapha eGwanda.
Yebo Mkwili, i-devolution ingakuqeda yini ukuxabana kwabo tshekeja njengokutsho kukababa uMkandla?
Ngasesikhangela ama-situations especially ama-minerals ukuthi ngama-non-renewable resources especially gold. Igolide nxa seligebha alimili elinye igolide liyaphela. So thina sinabantwana sizakuba nabazukulu, who we expect to enjoy ama-resources ama-resources. So it's also happening ukuthi ama-resources ethu ashina siqedwa abanye abantu abasuka from other provinces. Just like as was speaking, Matabeleland in South Africa kukuphega izimayini kuvaliwe just about 3 weeks. Kungani kubuhlungu ukuthi kuyavalwa njani and why Mat South kwezinye indawo bevunyelwe ukuphega. Khonapho kwabumkhandla ndingavumelana naye ngesini ukuthi ukuthi omunye lomunye adle endaweni yakhe kungaba right. Abanye bangathi kukuzwisisa nje but igolide zinanzinyovorisoz abantwa bethu nabazukulu bethu, what are they going to enjoy?
Ngaphandle kokutshekeja baba Mkandla, awekho yini amanye amathuba omsebenzi kwezinye inhlangothi khona ngapho eGwanda?
Ilizwe leli silithatha ngo-1980 kwaduma into wathiwa ngama-cooperative. Ama-cooperative ayenxwanele khona lokho ukuthi ababengela ziqu ezithize mhlawumbe ekufundeni imisebenzi ethize baqoqane babe le njongo yokwenza lokhu ababengenelisa ukukwenza. Lokhu kwakugoqela njalo labafowethu ababengekho elizweni ngesikhathi seni ukuthi njengoba sebephumile kulezi ezombhubhu babezakwenza njani. Kwakuyilicebo elihle kakhulu lelo, kodwa labulawa zindlela ezithize engazayenza kwase ngizicethe kodwa unye okwabulala ama cooperative ukuthi abathela ukuthi lina lizakwenza lokhu lina lizakwenza lokhu indlela asithi njengoba siphuma ngemathawu sichiye igolidombe ezembuwayo kule lapha sibula kudani bafuye inkomo bafuye imbuzi bafuye izimvu balime ama-irrigation ona lawo amaluthwana angabe ekhona nxa bengaqoqwa kuhle kutholakale lo sizo kubo asithi baqalise into njengokunonisa inkomo bezinonisela imakethi yile qiniso kungaba ngenye indlela abangazisiza ngayo kumbe le mbuzi lochago lwazo lezikhumba zazo ziningi indlela nxa abantwana bengancedakala ngisho nabadala baqoqane baqoqwe kuhle badinge lo okokuqalisa badingele lalokho esithi yi-market laba abaza kuyathe zakhona izinto zabo akuswelee kuto umuntu abe utekeda kodwa inhlelo lezi kuyabe umuntu uhulumende okwakathe esathi ngui-central government angenele asize fo uhulumende wakhona laye ngokwayibhethu kalalutho kodwa zikhona indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu baqoqane babe ngamaqonjana thize ukuthi bathole okokuziphilisa lokho ngiyabona kungasebenza nxa kuthe kwaphathwa kahle
abanye abasakhulayo njengawe Mkwili ungabaxwayisa uthini phezu kodlakela olufana le silubone evova
i-violence ayibadali lutho i-violence otherwise iyakucreate ama-problem ukubulala umuntu esintwini kuyasila
loke umnumzana Philmon Mkwele umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasakhulayo abakumsebenzi we-youth in mining bexoxa endawonye owayengumeya wegwanda umnumzana Thandeko Zithi Mkandla pelo ntungameli Nkomo kwezemidlalo ke iZimbabwe ixoxa imidlalo yezone 6 basketball championships asike sizweni uJoseph Ndandi esethulela pelo dabo
kule maqembu angamashumi lesithupha aphuma emazweni ayisithupha asezansi yezwekazi lase-afrika akhangelelwe ukuzothi gwaqa edolobheni lakobulawayo ezephatheka kumncintiswano walo nyaka owe-zone 6 basketball club championships njalo lawo maqembu ngaphuma emazweni agoqela ele zambia malawi angola botswana mozambiki kanye lele zimbabwe kuyilo eliqoqa limidlalo ilunga lequla elibona ngokuqoqwa kwalemidlalo usikhumbuzo Ndlovu uthi bamatasatasa abilungiselela imidlalo
njenge-local organizing committee silomlando wokuthi sibone ukuthi imidlalo le esiyilungiselelayo lapha kobulawayo iyaphumelela ngempela ngoba inhlanganiso yethu yezizwe zonke abayithi FIFA isinike ilungelo lokuthi sibe UTSC lungisela imidlalo le lonyaka
umncintiswano we-zone 6 basketball club championships ukhangelelwe ukuqhutshelwa endaweni yezimbabwe international trade fair ku-hall 3 njalo amaqembu azamela ilizwe lezimbabwe ngabalisa abesifazane athi ele lakers lona elingelakobulawayo kanye lele vixens elivela esikolweni iharare kuthi kucelela abesilisa kulamaqembu aphuma esikolweni iharare abalisa ele harare city hornets kanye lele foxes uNdlovu uthi ukuqhutshelwa kwemidlalo le kwele Zimbabwe kulakho ukuthuthukisa umdlalo webasketball kwele Zimbabwe
thina njenge-local organizing committee sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo babuye ngobuningi babo bezesupporta amaqembu akhona kuba le midlalo le lapha silakho ukuvula iminyango eminingi kwezemnotho kwezokunanzelela ukuthi imidlalo idlalwa njani njalo iyenziwa njani
ilizwe le-Angola lona lilendumela yokudlala umdlalo webasketball kuzwekazi lase-afrika lizathumela amaqembu amathathu kulimidlalo kuthi elemalawi liletha amaqembu amabili ilizwe le-mozambique lilamaqembu amathathu kuthi elezambia lizaletha amaqembu amane ikanti elebotswana lona lizaletha amaqembu amabili ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji
singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje inhlanganiso yezimbabwe congress of trade unions ithi amalunga ayo azatshengisela emigoqweni lamhla loba lokhu kumiswe ngamapholisa iqula le-european union observer mission elalisezimbabwe ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngontulikazi lonyaka lithi kunenge okumele kwenziwe ezimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje kasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. Oliver Lesa ngenjabulo ngu-Kips Dube.